So we zika descend of a VOA in the belly.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi omuhle kumsakazo weStudio 7 ngolwesithathu mhlaka 20 kuMbimbitho 2024. Olamukela emoyeni ngenjabulo nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, umkhokheli wenhlanganiso yabembi eZimbabwe Miners Federation uNkosazana Henrietta Rushwaya oyisihlobo sikamongameli Emmerson Mnangagwa obotshwe izolo esetheswa icala lokuntshontshela usomabhizimusi wakwele India imali engena kusigidi samadola eMelika, i-$1 million, umiswe enkantolo namuhla. Umongameli Emmerson Mnangagwa utshayele ihlombe umongameli Vladimir Putin wakwele Russia ngokunqoba kukhetho olusanda kuqhutshwa elizweni lakhe. Ingcwethi kwezokulima zithi ngaphandle kokulwisana lendlala ekhona lonyaka, uhulumende kumele asungule inhlelo ezifana lokugebha amadamu amakhulu awokulima ngokuthelezela ukuze kwenqatshelwe indlala ezaqhubeka isiba khona ngenxa yokuguquka komkhathi. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Umkhokheli wenhlanganiso yabembi eZimbabwe Miners Federation uNkosazana Henrietta Rushwaya oyisihlobo sikamongameli Emmerson Mnangagwa yena obotshwe izolo esetheswa icala lokutshontshela usomabhizimusi wakwele India imali engena kusigidi samadola eMelika, i-$1 million, umiswe enkantolo namuhla wakhululwa ngemva kokuvunyelwa ukuhlawula amakhulu amahlanu amadola esibambiso, i-$500 ye-bail. Abachuchisi batshele inkundla ukuba uRushwaya wantshontshela usomabhizimusi lo ngokumthengisela indawo ayesithi ilegolide esigabeni seufurudzi eMashonaland Central, kodwa wasejikisa esethethe imali esesithi leyo ndawo yayingela golide elikhona. Umantshi uStanford Mambanje uthe kumele uRushwaya aphenduke emthethwandaba mhlaka 10 ngenyanga ezayo. uRushwaya uke wabotshwa eminyakeni edluleyo esetheswa icala lokuzama ukuphuma elizweni ngudlu ethwele igolide elalilesisindo se-6 kg esiyalalo eDubai, njalo ufunyanwe elecala nyakenye wahlawuliswa ifayindi yenkulungwane ezinhlanu zamadola eMelika, i-$5,000. Ugwetshwe njalo ukuhlala ejele okweminyaka emithathu, kodwa yafakwa eceleni leyo minyaka. uRushwaya uthinteke njalo kudaba lokuntshontshwa kwenotho yeZimbabwe kufilimu yomsakazo we-Al Jazeera okulicala alilandulayo.
The Voice of America, VOA.
Umongameli Emmerson Mnangagwa utshayele ihlombe umongameli Vladimir Putin wakwele Russia namuhla ngokunqoba kukhetho olusanda kuqhutshwa elizweni lakhe encoma ubudlelwano bamazwe omabili obaqala ngesikhathi sempi yokukhulula eleZimbabwe. Kodwa iningi labantu liyabusola ubudlelwano lobu lisithi kuncane kakhulu ukuthola iZimbabwe nxa kuqathaniswa lamankampani akwele Russia amanengi emba amadayimana lamanye amatshe aligugu elizweni. Umlondolozi Ndlovu uyalandisa.
Umnangagwa owethule amazila emkhosini wokwamukela isipho sengqoloyi lemvundiso yefertilizer eHarare namuhla uthe kuyathabisa ukuba eleRussia lenze ukhetho lwalo ngendlela ekhulekileyo, njalo akulamazi okumele atshele amanye indlela okumele aqhube ngayo ezokhetho.
Yithi amhlophe kumfowethu uMongameli uPutin ngokunqoba kukhetho olusanda kwedlula olwalukhululekile, loba nje belisola liqhubeka lisiya phambili ngokuthula.
Obemele eleRussia emkhosini lo njalo engummeli wakweleRussia kuleli umnumzana Nikolaya Krasilnikov uthe eleRussia liqakathekisa ubudlelwano balo leZimbabwe.
Lokhu kutshengisa ukuba ilizwe lethu lifuna ukukhulisa ubudlelwano leZimbabwe, hathi kwezokulima kuphela kodwa kunhlangothi zonke.
Mnangagwa uncume uPutini kulamazwe amaningi emhlabeni wonke jikelele agoqela eleMelika, achothoza indlela okuqhutshwe ngayo ukhetho lukamongameli kweleRussia. Ingcwethi ecubungela ezombusazwe umnumzana Liberty Dube okunhlanganiso yeZimbabwe Democracy Platform uthi akuncedi kangako okwenziwa lilizwe leli eZimbabwe.
Umuntu olambileyo uyarojwa ikudla ngobulambile, so thina sesifanana nje labo Esau owathengisa ibetrite esebenzisa ukudla ngoba wayelambile.
Enye njalo ingcwethi ecubungela ezombusazwe efundisa ecoalition ye-University of Zimbabwe umnumzana Mqondisi Chuma uthi lolu ncedo lulutshwane kakhulu nxa kuqathaniswa lalokho okuphiwa iZimbabwe ngamazwe afana leMelika.
Ngoba behambe bayakhangela ama-election abe khona, njalo lokusebenzisana kwabo abakwenzayo lokwembiwa kuya kusenzakala elizweni, yikho-ke ababebongana ngakho. Kodwa asonto enhle ngoba abantu bathwele nzima bayahlupheka.
ELeRussia linike eleZimbabwe ingqoloyi efika isilinganiso samathani azinkulungwane ezingamachumi amabili lanhlanu 25,000 lemvundiso yefertilizer eyisilinganiso samathani azinkulungwane ezimbili lantathu 23,000. Uhulumende weZimbabwe wazise namhla ukuba ilizwe lilokudla okwenileyo loba nje izigidi lezigidi zabantu zibhekane lendlala esabekayo. Kusenjalo, inhlanganiso ye-United Nations namhlanje yethule ugwalo lwayo olujulileyo lwenhlalakahle kazulu olwe-Human Development Report oluveze indlela amazwe omhlaba agcina ngayo izizalwane zawo. Ugwalo loluveza ukuba eleZimbabwe likunombolo yekhulu lengxenye 159 phakathi kwamazwe afika phose amakhulu amabili 193 ekugcineni izizalwane zalo. Ugwalo lolu luveza njalo ukuba kulokufuthela nokukhula emhlabeni wonke jikelele okumele kulungiswe ukuze amazwe omhlaba abe lokuthula. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Ingcwethi kwezokulima zithi ngaphandle kokulwisana lendlala ekhona lonyaka, uhulumende kumele asungule inhlelo ezifana lokugebha amadamu amakhulu awukulima ngokuthelezela ukuze kwenqatshelwe indlala ekhangelelwe ukuqhubeka ihlasela njalo eminyakeni elandelayo ngenxa yokuguquka komkhathi i-climate change. Inkuthazo le iza ngesikhathi indlala isidla ubhedu eZimbabwe, njalo kulabantu abaphakathi kwezigidi phose ezintathu 2.7 million kusiya kuzigidi ezintathu ezilengxenye 3.5 million abalambayo abadinga usizo lokudla oluphuthumayo. Uphenyo olwenziwe nguhulumende luveza ukuba kusivuno salonyaka eleZimbabwe lizathola amathani edlula kancane inkulungwane ezingamakhulu ayisishiyagalombili 868,000 tons okudla, kodwa ilizwe lidinga amathani ayizigidi ezimbili 2.2 million metric tons ngomnyaka awokudla kwabantu lezifuyo. ngenxa yendlala le izifuyo zikhangelelwe ukufa ngobunengi lonyaka. Sixoxele ngcwethi kwezokulima uDr. Freedom Mazwi osebenza lenhlanganiso yesemoyo African Institute of Agrarian Studies njalo efundisa e-University of Cape Town kwele South Africa, yena othi indlala yalonyaka kumele ibe isifundo esikhulu kuhulumende.
Sibhekane lendlala enkulu engayifanisa lendlala esike sayibona ngabo-1992. I-deficit le inkulu kakhulu. Okungenziwa ngombono wami njalo uhulumeni sewuchile ukuthi sokumele kuthengwe umumbu from amazwe esilobudlelwane lawo, amazwe anjengabo South Africa, kodwa singapheleli khonapho ekuthini kumele sithenge ukudla ngoba sibhekane lendlala, but sokumele lathi sizilungiselele kuhle sibone ukuthi into le ethiwa yi-climate change, climate catastrophe, yinto esizahlala silale. So osokufunakala siya phambili ukuthi si invest entweni ezinjengamademo, into enjenge irrigation infrastructure, ukwenza ukuthi labo abalimi abakhulu bekwanise ukuthi ma kube lendlala bekwanise still ukusupplya to GNP rather than importing, ngoba ukuimporta lokhu siluza imali eningi kakhulu. Imali le singayisebenzisa ukuimporta singayisebenzisa ukwakha ukuqinisa amanto ezinjengamadamu labo irrigation infrastructure, singaya phambili kakhulu. Lolu luhlelo olosokumele lugijinyiswe kakhulu nguhulumeni, ngoba nawe singasenza kanjalo sizalokhu esikhala after 1 year esithi hayi sekube le ndlala njalo, ngoba sokumele sivume ukuthi sile climate change and into esizohlala silayo. So sokumele sithathe amanyathelo azosivikela kulokho.
Abantu abafuyileyo manyathelo bana bangawathatha, ngoba abaningi bakhala ngokuthi akusela madlelo kanti la manzi lawo ayasilela endaweni eziningi.
So kufunakala indlela eziningi ukuthi abalimi bethu bengabi la malosi. Okunye kokuqala abangakwenza ukube bethengisa ezinye izifuyo besalela ezilutshwana, ngabethenga kumbe bangathengisa bese besiyathenga okunye ukudla kwenkomo ngenye indlela leyo, kumbe bengathengisa inkomo lezi imali ibe ngama-savings masungani simo sesi-right then sebeza kuyathenga. Lolu luhlupho sibili olukhona esibhekane lalo, and lezo izindlela ezi-practical embona ngazani zingasiza abalimi bethu. Ulokho esijale ukubona ukuthi abantu bayagcina inkomo besithi hayi ngeza ke nithengise, khona kusobala ukuthi kunendlala, yikho okugcina kubangela amalosi. Mina ngicebisa abalimi ukuthi bengathengisa bethenga ukudla bezifithi laba abaleziningi, abanye abayezitshala bengayothengisa ezinye imali yakhona beyiseve abazothenga ezinye inkomo nawumosu usukahle kumbe esingathi usu-improvile.
UDr. Freedom Mazwi yingcwethi kwezokulima esebenza lenhlanganiso yesemoyo African Institute of Agrarian Studies njalo ufundisa e-University of Cape Town kwele South Africa. Uhulumende uthi uzagebha izibhorane zamanzi ezingamachumi amabili lane 24 eBuhera njalo uzalungisa imigwaqo eqonda eBuhera phansi kwamalungiselelo omkhosi walonyaka awukunanza usuku lukazibuse olwe Independence Day. Umkhosi lo uzaqhutshelwa eBuhera ngenyanga ezayo. Umphathintambo wogatsha lwezemibiko umnumzana Jan van Mosere wazise lokhu ngemva komhlangano wabaphathintambo bakahulumende oqhutshelwe eHarare izolo. Abanye sebesole kakhulu leli nyathelo besithi umkhosi lo uzafaka impilakahle kaZulu engozini njengoba iBuhera ikhangelane lodubo lomkhuhlane wekholera. Ukuhlaziya lolu daba uTabo Kancube weStudio 7 uxoxelo landela ezombusazwe njalo engunobhala jikelele weFreedom Alliance umnumzana Nhlanhla Moses Ncube.
ukuthuthuka kwendawo kakudingi ukuthi kuze kuthiwe kulo mcimbi kumbe umdlalo owenkululeko akudingi lokho kudinga ukuthi insuku zonke kusisa ilanga kusebusuku kunini uhulumende abone ukuthi ulungisa uyaphucula izindawo uzenza zibe ngendlela eqondile kambe kunje kuthi ukuthi enkayi sokumele ukuthi size sibe lomgwaqo kumele kube ukuthi kuye independence ezafakwa khona njalo independence yobe isenzakala kanye ngomnyaka kuthi ukuthi ngalelo viki okuzadwa kule independence kumele kungathiwa kulungisa umgwaqo sikubona kuyinto engasebenziyo leyo ngukhulumende nje ocatsha ngomunye owehlulekayo ukwenza umsebenzi kodwa angavumi ukuthi uyehluleka akusebenzi lokho kuyinto lokho
indawo yeBuyera lapho okuchitshelwa khona lo mkhosi lonyaka ngeyinye yendawo ebezikhangelana lomkhuhlane wecholera ongakapheli ubona sengathi lokho akusoze ukufake abantu engozini na
lokho vele kumgceke ukuthi kuzabafaka engozini kuyatshengisa futhi ukuthi uhulumende ufuna kunguye ngabe ngabantu abathe ayisifuna ukuthi senze umdlalo wethu la ubeza ngene lati hayi alivunyelwa ngoba kule kholera vele uhulumende uyabonisa lokuthi abantu akalandaba lawo impila kahle yabo akalandaba la ngoba ikholera le ungayikhangela vele ukuthi bekhona amanzi kawakho inangcolile ngumlando kahulumende vele konke kono
udubo lwamanzi sibona liqhubekela phambili koBulawayo kanye laseHarare kodwa uhulumende sithuza kwemba imigodi efika 24 eBuyera njengendlela yokulungiselela umkhosi we-Independence Day lo likubona njani lo
lo phela nguhulumende vele ohlangothi akumangalisi nxa engathi uzagebha eBuyera iBulawayo engalandaba la ngoba nguhulumende obusa owezanu okhangela ukuthi izanu ivotelwe na lapho kuvotelwe khona izanu yikho lapho kuthiwa izinto kazi okufaka khona ama-resources so thina ke siyi-Freedom Alliance akusimangalisi lokho ngoba vele yikho esikukhangeleleyo uyabona umuntu oxhwalileyo nxa esenza ukuxhwala awumangali umangala mhlane umbona engathi wenza into enhle ukuthi kanti namhlanje kutho ukuthi ungenwe ngumoya owesonto yini
umnumzana Nhlanhla Moses Ncube ulandela ezombusazwe futhi ungunobhala jikelele webandla le-Freedom Alliance. Ubexoxa ecingweni loTabo kaNcube weStudio 7 ekwele South Africa. Kweziphathelane lelemelika umongameli walelilizwe umnumzana Joe Biden usanda kuthola izigidi ezedlula ezingamashumi amahlanu zamadola emelika $53 million okuyimali azayisebenzisa kumkhankaso wakhe wokhetho lwalonyaka. Enye alimali uBiden uyithole sanda kwethula umbiko wakhe obalulekileyo owe-State of the Union Address. Okwamanje uselezigidi ezedlula ezilikhulu lengxenye zamadola $155 million yokusebenzisa kumkhankaso wakhe wokhetho lukamongameli oluzaqhutshwa ngolwezi lonyaka. Wayengumongameli umnumzana Donald Trump ozamela ibandla lama-Republicans kulolu khetho encintisana loBiden yena kakavezi ukuba usele malini. Kambe iqakatheke kanganani imali kwezokhetho eMelika. Ukuze sizwe okunengi ngalolu daba uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lo mnumzana Socks Nyathi odabuka eZimbabwe ohlala khonapha eMelika eGeorgia.
Imali iqakatheka kakhulu because imali phela iyetshengisa ipower and okwesibili abantu laba baya-advertiser and balama-volunteer ku-ground i-get out the vote yinto eqakatheke kakhulu lapha e-America. You need everybody to know ukuthi kuvotelwa ngaphi i-platform yakho lezinto nje ozimeleyo futhi ubasiza ngani and so forth.
Ye, so nxa sikhangele khonapho-ke nxa sikhangela lama-advert
budgeti into ezinjalo bakulalela yini kumbe ukunyusa ngumkhuba nje kuphela ukuthi hayi kumele kwenziwe
aso eqinisweni uyimuso kungumkhuba sekungumkhuba because abantu abasakulalela abantu iadvert yangena vele awuyibona awilaleli lokuyilalela ni door to door ama volunteer leyo yiyo eqhathe kakhulu
yes ngaluqhathe konoba unxa sithi uqhathe kakhulu kujoni kuwe nqa umuntu okulanda ikhuluma ngokhedo uzwe ngani ukuhamba njani
ay abantu babe ukuthi elathi mina for example lapha uyathola ukuthi mina ngihlala khona eGeorgia lapha it's a red state ngiyama Republicans kakhulu so kubonakala kakhulu ama Republicans because ama Democrats bengakhambe kodwa ke last election namanje ngathi ama Democrats bafuna ukuy make sure ukuthi iGeorgia iba blue so abantu abamnyama bavotela uBiden ngobunene so sesibona ke manje sesibasilanda lapha basithumela abantu basithumela amakhadi e-mail besitshela ngoBiden basitshela ngezinto asezenzile for abantu abamnyama lezi izinto asazozenza futhi so konke lokho ukuthi abaza kwenza imali
so sengathi konoko inxa sokubuya kuwe kubonti lapha bakampena bayenza into ezinjalo bagankasa kuyabona ukuthatha ukupha engqondweni kumbe vele engqondweni yakho silomuntu ofuna ukumvotela
kuzo mangibona mina isikhathi esiningi ngathi ngasho kuya ngokuthi lo muntu omunye lo ongapha uvila njani ngaye because okwamanje yes uBiden ngiyamthanda I'm not just ngiyamthanda no ukuthi nje kuphela silakho lokho ukuthi uyazi ube no Obama wayengcetshana no Obama Obama umuntu labamnyama lapha yeah that iyethu sana leyo kule kuyi relationship lokho nje mase sikhangela ngapha kwelinye icele leli ngapha undoda lo uyasithethisa lezi zinto azenzayo nje yazi la uzuthi ayi mani hayi yazi sibuse umuntu owenze umuntu okhuluma kanje umuntu owenza lokho ayi doda thina sibuya le khale ezinye izinto lezi siyazazi sizibona sesekude le masibona into engathi ayihambi kahle kusuka kungene leya nto ukuthi uthi no nayo not here kumele ngu-prevent lokho then sihambe ngapho usubona lo decent uBiden ti angcono ngisikele uBiden lo akumelanga angene lo even uBiden engangenzi ukuthi ngizwe nginentshukuntshu kodwa ke you know kumele sivalele lo muntu lo omunye lo
umnumzana Socks Nyathe odabuka eZimbabwe njalo uhlala eGeorgia khonapha eMelika ubexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 ngesikhathi kunanzwa inyanga eqakathekisa imisebenzi yabesifazana emhlabeni jikelele iWorld Women's Month sithe sithakazelele impilo kankosikazi Loveness Panda owesifazana okhubazekileyo ongumama okhutheleyo okwamagama njalo elothando emulini yakhe uLucy Selemani Yasini usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Unkosikazi Sibanda ozalelwe wakhulela eHarare okulapha ahlala khona manje lemuli yakhe uveza ukuba akavinjwanga ukufeza amaphupho akhe ngenxa yokuthi ungokhubazekileyo kunje uthi wendile njalo wabusiswa ngengane eyodwa.
Ngingumali wazana wenye imuli akuphelanga khonapho ngingudirector weorganization ethwa yona Disabled Women Support Organization. Leyo organization imelela abafazi lamankazana agogekileyo.
Uthi bafundisana ngezinto eziqakathekileyo ezimpilweni zabo phansi kwale inhlanganiso okufana lokuzisebenza lokuzinakekela empilweni njengomama okhubazekileyo.
Ye, ama challenges akhona okuhluphayo kunengi okubangelwa ngokuthi yabo ungumfazi ogogekileyo. Kodwa konke lokho kungaba kukhona basizame nini ukuthi la siqini sikwedlule sibe phambili.
Uqinisa abanye abesifazane abakhubazekileyo njengaye unkosikazi Sibanda ukuthi bangakhangeli isimo sabo sokukhubazeka kodwa baziqakathekise labo ikakhulu ngale inyanga kambimbitho eyabesifazane ngoba labo bengabantu njengabanye bonke.
Kungaba yikho ukungena kupolitics lathi kasingeni, kungaba kumabhizinisi lathi kasingeni singayesabi.
Unkosazana Tariro Gurure ngosakhulayo okhubazekileyo ohlala koBulawayo uvumelana lonkosikazi Sibanda ekuthini abesifazane abakhubazekileyo kumele bengadinwa ukuthi baphumelele ekuzisebenzeni ukuze balunqobe udubo lokuswela okwedlulise amalawulo hathi ukuzikhangelela phansi.
Cina usudla lokho okutholileyo, ayikhona lokho okufunayo. Usudla lokho okutholileyo, awusadli lokho okufunayo ngokuthi awusebenzi, izinto ziyadula.
Umnumzana Victor Dube oyisakhamuzi saseHarare uthi uvumelana lemibono kankosikazi Sibanda yokuthi bengaze bazikhangelela phansi abakhubazekileyo ngoba labo bengabantu njengaye wonke umuntu.
Siyababona abanye sebehlabela, abanye bangena kwizigaba eziningi empilweni, njalo okungathi kuhle elizweni lethu nxa bekhangela abantu ukuthi bedinga imisebenzi. Abagogekileyo kaningi banikwa umsebenzi kuqala ukwedlula umuntu ongagogekanga.
Inhlanganiso yabakhubazekileyo elizweni eye-Federation of Organization of Disabled People in Zimbabwe inxusa uhulumende kanye labo bonke abenhlangothi zempilo ezitshiyeneyo ukuthi bancedise abesifazane abakhubazekileyo ukuthi bazimele, balwisane lobandlululo kanye lokwephulwa kwamalungelo oluntu. Bathi abesifazane kanye labantu abakhubazekileyo kufanele bakwazi ukubona ukwaneliswa kwabo ukwenza izinto labo, njalo basebenzele ukubamba iqhaza kukho konke okwenzakalayo ekuthuthukisweni kwelizwe. Ingcwethi zenhlalakahle kaZulu zikhuthaza ukuba abesifazane asebeyenelise ukuba lesibindi sokuzimela, ikakhulu abakhubazekileyo kumele basekelwe ukuze basebenzise ulwazi abalalo ukukhuthaza abanye abesifazane ukuba baveze ngokugcweleyo ukwanelisa kwabo langaphezu kokubandlululwa kwabo kanye lenkinga okungenzeka babhekane lazo empilweni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare. Ningulusi Selemani Yasini.
Soku isikhathi sembiko yenu.
Ngumdaludlo lokhulumayo. Awu. Manje nje believe gawo labo Joseph Zuma lapha babe khuluma bezithi bona izibhara zigcwele GMB akula umuntu ozabulawa indlala. Namhlanje sebejika sebekhuluma iqiniso futhi ukuthi akula lutho bayehluleka.
Njamba kasazwa sithi sedeni ukwanele yasimenzo mzala i 26 village 26 elipane Saint Luke's. Ngibone lapha ku TV 26 bebanikeza ukudla phela kwaphakathi. Kina ke sukumar pekini ndata ton 82 okwabula la khona iground enkulu elufane khona le thina okhokho bethu bafa iground. Angazi izophuma ithina iphuma iground phela lesijele ukuthi asilabo okhokho, asilabo okhuka, asilokhulu wami wabulawa iground nomkhangele ebhutulu. Umama amuzala uyaphila mpela bambulala bamlala bemtshana intaba egate. Umama amunguvayoleta bamtshana egate. Bamchaba bamfulala bemplayi lo munye mama ukuthi awumadubu umakhelwana studios.
Sengathi siyakhangela umbuzo weRussia ohlukanako nombuzo weZimbabwe. Lo nyaka bazuzile umuntu okuthatha, bazithathela ngomuntu nje kwedrobhe ndakubulawayo. Ngokuswelakala kwamanzi, izulu likhona, amazivele aswelakala. Nalokhu izulu lingekho kuyafanana. Ama-highways, u-false road, uzifele nje awukhanye nothi highway. Kuthiwa yasebenza, iyehluleka. Ikuwehluleka kwangkhona lokhu.
Mr. Gumbo lo okhulumayo, hayi thina sesithile ngalokhu, hayi lo hulumende wethu lo, hayi hayi akalazwele ebantwini, uyathathela abantu izinto zabo abazithenga ngaphandle kwamazwe. Ngaba yimpuphu uyayithathelwa, kodwa ngapho uthi yena akula lutho eziphaleni. Ngapho uthathela abantu abasuka lagoko ukuthi beyincede izihlobo zabo. Hayi hayi laba balolunya, laba balolunya. Ngandithiwa nje uSmith wayengcono kakhulu kulabo labo.
Nalo isikhulumeli sabo lo muntu lo uthuma lo Joseph. Yazi abantu abangathi ma ukuthi yena umuntu esidle futhi lapho siyabe ezotanasa yithi lapho abantu bayalamba. Sengizwe indawo eziningi kakhulu abantu abakhala ngendlala izula lenanga, bakhala kukhuluma endena lo orobhumbuzo ukuthi ebedle bodwa labantu abakhe lani linabothuma. And lihleka abantu, thatha obhuruba kubafake ezikhundleni zonke eZimbabwe lapho angathi Zimbabwe le engeyakhe. Lokhu ngithatha ingqondo kamgabe engasiyo yakhe, liyamekela manje uyamili impandu ubaba nalo mlengagwelo.
Intenda ukukhuluma ngeZNPF lihlale ibhlema abanye, ihlale ibhlema ama-Western countries ngokuhluleka kwayo. Babelwela ilizwe ukuthi bazontshontshela abantu abangaya ngempini yini eyisesikhathi leZNPF. Ifuna kuhlale kuthiwa i-right noma imosha isenzani.
Hhayi mina ngiyaphila ngungwenya ngisemzula 25. Hhayi siyajabula kulalela inhlelo zenu. Zinandi ziyafundisa apha toku ngapha kunzima. Hayi 20 kg yempuphu isiyimbuzi, i-50 kg sithengisa ngenkomo. omaga tipi
sizwabantu basemakhaya bakhala bakhala ngendlala bakhala ngamazi kubuhlungu kakhulu kusisubhlungu lendaba ka government elimthemba ngoba unikeza ukudla and futhi lokudla kusuka kwakhe ngoba ama taxpayers abantu bama business alike livuleni inkophe utshintsheni ibandla kuphethwe ibandla elisha leminyaka emingaki likhaliswa indlala likhaliswa amazi.
Danko balaleli kwanele olivalelisayo ngontungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.